Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 29 kumfumfu 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF.
Umhlangano wezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla ngokubuyisela inkokheli yaleli bandla evele ikhona ezikhundleni okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe.
Kuqhakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeground lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti iground leyi kwakuyini.
Inhlanganiso yesayithi yethule ugwalo olukhuluma ngochuku lweground olubhalwe ngabalobi abachiyeneyo. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu webandla lezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha abasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi ukuthi baqhubeke besezikhundleni zabo ndawonye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri. Ingcweti kwezombusazwe zithi akulalutho olutsha oluzalethwa yileli bandla ngoba abantu abaningi abafakwe ezikhundleni kuyilabo abavele bekhona. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Hammerine Zantief, Hammerine Ukubatana, Hammerine Ukubatana. Amber no Guaram Sangano Pasle Mandu
Pambilini wokukhetha abasekeli bakhe amalunga e-Central Committee kanye lamanye awe Politburo Mnangagwa ukhethwe ngamalunga e-ZANU-PF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le-Central Committee bagoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela ebulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokura emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central lomnumzana Magatsa kanye lomnumzana Pho Mangwana eMaswingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Charugarira owezanu Ndonga kugatsha le-Central Committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba iCouncil of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, uAmbassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angeline Masuku. Ekhuluma kulomhlangano uMnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
Decision making body of our party in between congresses. I also congratulate the newly appointed Politburo. It is here.
Elinye ilunga leZANU-PF ebelisemhlanganweni lo umnumzana Admire Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
Sibone kubandla lethu leZANU-PF umongameli nomabhala oqala webandla leZANU-PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla leZANU-PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abalezicoco ekusebenzeleni ibandla leZANU-PF. Abantu asebenze labo okweminyaka ethize. Lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lengqubekela phambili kubandla lezano PF.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akula lutho olutsha olulethwa yizano PF, njalo utheka basoze bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kuthela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, betshaya abantu ukuthi babavotele. Konke lokufanana le-rap, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza? Angithi uyamncenga, thina sincenga uZulu ukuthi bahambe lathi. Siyabonga amahlaba ezulu lingatshelwa amanga yize lezi.
Ocubungulezo umbusazwe umnumzana Bekezela Gumbu uthi ibandla le-ZANU-PF ngalila ntando kaZulu ngendlela eyiqhube ngayo umhlangano walo.
Noko kutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-one and one vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephikisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba upresident futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangelele ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuza kuguqulwa libandla le-ZANU-PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yesayithi izolo yethule ugwalo olumayelana ngombhuqazo weGugurawundi olubhalwe ngabalovi abatshiyeneyo. Isihloko salo sithi Memory and Erasure, Gugurawundi and the Culture of Violence. Ugwalo lolu lwethulwe ekugqitshweni kombuthano oqhutshwe yilinhlanganiso kobulawayo Oyasake Film Festival, lapho kubukiswe khona njalo amafilimu amayelana ngalumbhuqazwe. Sixoxele umqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi enye yenjongo zabo ngeyokuveza sobala uchuku olwenziwa libutho likaRobert Mugabe ele-5th Brigade yamaThebeleland laseMidlands.
Sesileminyaka emithathu sisebenza phezu kogwalo lolu. Esibona ngani kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeGugurawund lezi zibe documented, ukwenzela ukuthi abantwabethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala, zibe kwazi ukuthi kanti iGugurawund leyi kwakuyini, kwakutheni, kwenzakalani. Libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe. Thina besayithi yethu kade sisebenza besiqoqa abantu labesibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo ipublisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama chapters ayi-8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abatshiyeneyo ababhale ama chapters atshiyeneyo kulabo uMandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe, ababhale nge-criminalizing, ababhale nge-Gugurawund reconciliation and transitional justice in Zimbabwe, kuzothi uCynthia Chingwemnya, yena ubhale Banned Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya loBekezela Gumbo, babhala ichapter ethi Gugurawund Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibongi Nkosi Moyo Mpofu, yena ubhale ichapter ekhangelana le sexual violence ethi sexual violence Gugurawund is public interest. Professor Dion Nkomo, umbuso ofuzwayo loSamkele Hadebe, ababhale ichapter it is Dismembering Memory of Genocide Contestations over Palakwe Mass Graves Memorial Site. Ubusani uDr. Busani Maseko loProfessor Dion Nkomo njalo bale chapter at Linguistics Dimensions of Gugurawund in Zimbabwe. Kule chapter lapha nebhalwe nguDr. Bhekinkosi Jayincube ekhangela ngokuthi kathi bona abe umtatheli izindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi segugrawundi. So ichapter yakhe ithi Public Media and Genocide, the Role of the Chronicle During Gugrawundi Genocide in Zimbabwe. Bese sicina ke ngechapter ka Jameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi ngu-JJ obhale ye ekhangelana le personal experience yakhe singathi survivor story ethiwa khona The Unforgettable Memories.
Luyacho yini lolugwalo Ndebele ukuthi udaba lwegugrawundi kumele luphathwe njani, ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo.
Bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu, kodwa ke njoba ngitshilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo into ezenzakala ngayo, ama legal framework, indlela imedia esebenza ngayo. It's not a prescriptive model, manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakala lokhu sekumele kwenzakale lokhu lalokhu, ngoba sisibilive ukuthi izakhamizi kumbe labo affected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbe laba lokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe. Indaba ze transitional justice ziyahlupa ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa yi one size fits all, njalo isikhathi esiningi abantu abasoze bevumelane ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right, ngalokhu lokhu sibona ku right, kuzajona kusiba lama contestations even emazweni afana labo South Africa or Gambia or Rwanda lapho kube lama transitional justice mechanisms khona. Banenge abantu abang thabanga ngempumelo ezaba khona ngoba bayabefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela ubese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangeleleyo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngomqondisi wenhlanganiso yesite.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fuke.
Kweze maphandleni lamhlanje lanxa izulu selike lana elizweni, izakhamizi kwezinye indawo zemathebeleland south lokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba amadamu engakagcwali. Amanye amadamu la agcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi kuhle amanzi. Egwanda khona abanye lokhe benathisa izifuyo ezikotsho. Intatheli zindaba yeStudio 7, u-Albert Ncube usipha lolu daba.
Owala impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu, ongomunye wabantu abahlaliswa kutsho enkwalini ematshetsheni, uthi damu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masina lalapho izulu line kuhle. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi. Okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomushi.
Vele nxa lisini izulu lapha alibambi manzi idamu, kufunakala ukukutsha kuphele ukuvula idamu lenalaphakathi ukhitshe udaka loluya. Udaka lungaphela amanzi nxa lisithi izulu liyana abamba.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini umnumzana Theminkosi Ndlovu, yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile.
Singawuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincediseni usincedisa ukudaka edamu ukuthi kuyenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi, ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa.
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanelo evela kuhulumende.
Inhlanelo ibingakafiki lokhu sisamelele njengamalukuzeni kwamlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganofika.
Unkosikazi Karabo Sebato emakoko eKwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kunje kusele kunje sifolile ezikotsho silindele amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sila ngitsho ukunatha abantu asikasabile lutho emlonyeni ngenxa yokuthi wona amanzi okupheka amukuwabone. Isikotsho sinye ngesomhlanganelwa zemalayini amabili inkalakatha zamalayini ngasolayini elula vele lesi sikotsho sifike saba nesidumbu ngeminyaka ephilileyo. Namhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesidumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi. Abanye baqambaleli ethilethileni lezifuyo zabo sicele ukulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emaNdebeleni kuleviki ezivalisa iBed Bridge, Gwanda leNkhwali lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla. kusenja labafuyi benkomo enhwali bathi lokho bengabuguthu ubuthongo ngenxa yamasele enkomo. Umnumzana Previous in Love uthi sekumele betshone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zidlala egangeni, kumele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathekuseni, emini kumele uzidinga ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama, futhi ukuze ubone ukuthi ngoba abantu bakwanisa ukutshontsha kumele ube sedizane lapo ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezitheneyo zikahulumende ukuthi elapho ezifuye kakhulu inkomo, lokhu bubhahile emhlubulweni wekwanda South endaweni zeChanyawugwe, eJohn Deep kanye laseNkoma. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahalezansi Albert Ncube ngohlelo lwemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Alamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Nango umhlonitshwa esixoxa laye lamhlanje.
Salibonani, ibizo lami ngingumavela Shuma. Kusocial media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust, njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect, uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabona ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye yi-discrimination, abanye yindaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo abasafundayo amabhuke alamabala amakhulu ngenxa yokuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama-sunhead lama-lip balms ale-SPF sikhangele yonke iZimbabwe, sinikeza-ke umuntu wonke ole-albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane wekhensa esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, labana ababeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathengele-ke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%, then obaba ke bebe sebethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups, njalo ama offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lohlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu abehamba lomntwana elangeni engamqokisa ngingwane xa ngokuthi engxenye umntwana velu njalo uzatshintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abazali abacina sebedivorsa. Sincenge umphakathi ukuthi lawo nxa usiza ukuthi kule nto yabantu abale-albinism kumbe kulama-workshops, go there la uye kuzwa, ukwenzeka ukuthi kusasa ungawelwa yinto enjalo awusoze utshaywe luvalo. Uyabe usukwazi, uyabe usu-understandile ukuthi uhamba njani. Njalo siyabe sifundisa futhi ukwenzela ukuthi sicitshe ama-cultural beliefs ukuthi ungalala lo muntu ole-albinism uyaphola nxa lo mkhuhlane. Abanye bathi ungachawula umuntu ole-albinism uyaba le-lucky, abanye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenzisa njani. So we need to end khonokhana, singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye.
Ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidibana lemgoqo ethile?
Umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle, ama resources wethu malutshwane. Uhulumende uyanceda kancane ebantwaneni ukuthi khona ubafaka kuBIM, but asibo bonke ke abafakwa kuBIM, abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethwele nzima. Ngapha kufuneka amafutha, ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale isikolo, ngapha isikolo sakhona sebe sikhatshana ilanga liyatshisa, especially emakhaya. Sesisiya ke ku-health, yikho lapho ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngecancer. Abalabazali abasesikhiweni singathi bangcono, but emakhaya and njengangapha kucancer, umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dingi betadine kumbe hayi ngama-sunburns ungabohambela ngene kanje, kungokuyiqhubu nje okuwomileyo uyabeqa kudle phakathi. Ngabona sowuphumele phandle, which means phakathi sowuqedane lawo. So mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibhedlela, I think bona amadokotela bethu, nxa umuntu ele-albinism engafika engani uloku ngamaqhubu okungani akuzwakali, behle bemkhangele ikhensa yakhe, kuhle kutshithwe kungakayikhathando.
Leyo-ke kuyingxoxolo nkosazana Mavela Sichuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela amalungelo abantu abaphila lombala omhlophe, osebenza kunhlanganiso ye-Noble Hands Zimbabwe Trust logatsha lwayo lwe-albinism Connect. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kweziphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana uBeth Dube imbongi. UDube uke wavakatshela eleJelimani lapho abengxuswe khona emcimbini.
He knew me before I was even born. He knows my history and my future. He rescued Israelites against Pharaoh and Pharaoh. He just rescued you and I from the enemies of the Lord. Whatever I promise is no problem. God is honest, truthful, and he is a covenant keeping God. My God is alive, I shall not fear anyone. Nothing shall separate me from him, because he loves me and he is. Like Noah, he always remembers me and favors me like Moses.
Ukuqala ngiyakubingelela mnumzane.
Ngiyaphila mhlobo wami, unjani lawe? Ngibingelele bonke abalaleli nabasakazi bonke.
Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in this mighty heaven. Let everything that praise him praise the Lord. Give me wealth, but I want him to give me wisdom like Solomon. I don't want my Lord to give me money to hire bodyguards, but I want him to protect me from evil spirits and also protect me from Shadrach, Meshach, and Abednego. Because he is a living God, a promise-keeping Lord, he can raise me and you from the dead like Lazarus. God can answer your prayers like what he did to Elijah and Hannah. God can anoint you and I like David. He can use me and you like a apostle. My God is alive. He is always there for me and you. I must not revenge. I leave that with righteous anger of God. God takes revenge and praises them forever. Oh Lord, teach me to do your will, for you are my God. Which is why I call it Zolo. My God is alive. His word is alive and active. Sharper than any double-edged sword. He died and behold, he is
ungasitshela ukuthi uhambo lwakho lwejelimani lwahamba njani ungasichazisela njengamafeature
uhambo lwami lwejelimani lwaba luhle kakhulu lwaba lezithelo ezinhle kakhulu kunenge engakufundayo ngale njengomuntu o wayeqalisa ukuhamba phesheya kolwandle umuntu owayejayele i-audience yabantu bangapha kithi e-Africa e-South Africa labo-Swaziland ngale ngafika ngabona i-audio entsha njalo abantu bangale behlukekene labangapha indlela owenza ngayo amahlaya langapha wehlukene kakhulu ngoba bangale abantu labana bayananzelela kakhulu kuthiwa kusensitive ngolimi lwemzini
ungasitshela ukuthi kukhona yini owakufundayo kwele jelimani khona ngale ngalokhu okwenzayo empilweni yakho
engakufundayo ngale ukuthi uma usenza umsebenzi wakho kumele uyenze umsebenzi wakho ngqo okuthiwa ngesithiwa i-originally ngoba abaningi ngapha ngibona ngani siyenza silandezele amanye amaqembu uma sebefuna iqembu bathatha lona liyane liyilo eliyaziwayo esilizibenzele igama so kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esenza wenza into eyiyo okuthiwa ngesithiwa into e-original and natural yikho abakuqakathekisa kakhulu khona kya khona futhi ngakufunda lo ukuthi abantu baseJalimani usiko bayaluqakathekisa kakhulu bayaluthanda thina ngapha kithi amasiko siyalahla sigijimela amasiko abanye abantu bayaluthanda kakhulu isiko njalo bayaliyenza isiko lanamanje
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ukuthola le thuba ngithi abalaleli bonke labasayazi babe lusuku oluhle
lo ke ngu-Obet Dube imbongi ebisixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilali
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Harare City 1, Wawa 1, Caps United 1, Chigenin 2, FC Platinum 1, Yada 0, Black Rhino 0, Manica Diamonds 0, Kenax 0, Ngezi Platinum 5. I-Highlanders boso chila moya yona izanqikilana le Dynamo Stimbare kusasa. Kuthi iqembu le FC Platinum lona yilo elithethe inkezo yeKasilaga Premier Soccer League ngeviki edluleyo. Sizigqibeke ngembiko yenu elilobe ekhasini lethu le Facebook kutaba luka Chamisa Nelson Chamisa mkhokelwe Triple C ohlangane lo Nomzana Julius Malema owe EFF wakwele South Africa izolo bebesele Soto lapho bekugcotshwa khona umkhokheli walelo lizwe omutsha lithinike linabalaleli siqale sabhala laphana sithe umnumzana Nelson Chamisa uxoxa lo mnumzana Julius Selo Malema emcimbini wokugcotshwa kwenkokheli entsha kwele Lesotho langenela ke linabalaleli sibone laphana kulobani sikhumbuzo mlalazi uthi wena savelelwa kuzoba lo ndumba moyo uthi wena young african Young Progressive African Leaders of Tomorrow kuzoba lo mbanike lo ngisikhumbuzo mlalazi njalo uthi ziyafana lezi zinto azikhohlweni then kuzoba lo noma Thema Ndebele uyaphendula laphana uphendula usikhumbuzo uthi wena uvelelwe yini kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo lilale
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.